Selamuke la emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ka 3 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Esikuthoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe esiza kuyenza, sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke, akulandawo esizayithiya, sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution.
Kube lokutshengisela kwabontanga bomanyano wethajamuka sesijikile bekhonona ngodaba lokulethwa kwemali yama-bond notes osekusondele eHarare.
I-MDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi umgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona, because ungananzela ukuthi i-constitution ye-MDC si-amendwa nxa uMorgan efuna ukwenza olunye lutho. Singakhayela indaba ama-vice president naleyo, it was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla okuthi appoint vice president.
Ibandla le-MDCT lamhlanje libelilomhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kulethwe ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili. Umongameli Barack Obama ukhuluma ekugqitshweni lamhlanje emhlanganweni wabasakhulayo wobohlelo lweMandela Washington Fellowship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapholisa kade ehlome kanzima abhaxabule uZulu obetshengisela ikhonona phezu kodaba lokusungulwa kwama-bond notes. Uhulumende athi uzowaletha kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kwalinyazwa abaningi abagoqela intatheli zindaba ezinhlanu ebeziphakathi kokuthapha indaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngenye yengoma ebihlatshelwa ngabekade betshengisela ukungemukeli ukulethwa kwemali yephepha, sebevela chiya incwadi yabo yesikhalazo emahofisini womphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Unkosazana Michelle Mukoronji ngomunye wabagqiba izifundo zekolitshini yeyunivesithi olokhe engakatholi umsebenzi.
Esikuthoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe esiza kuyenza, sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke, akulandawo esizayithiya, sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution ukubana iconstitution yabo ibavumela ukuthi benze njani.
UBoniface Bwanyire laye ngomunye njalo wabaphuthe izifundo ze-sociology ngomnyaka ka-2015 otshengise ukukhathazeka ngesimo eselizweni.
Ngagraduate ngiyi-best student. Kwi-economy enormal, once you graduate uyathola umsebenzi. But lapha sigraduate ukuthi siyehlala endlini. And silokho sikhula, abazali bethu bakhona basikhangele silokho sikhula endlini. By now abazali bethu kumele bese beretire, sebesedla ezindlini.
Kwasekelwa ngu-Isaac Phiri ophuthe izifundo zakhe ngomnyaka ka-1999 ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Umgabe masiko. Mina ngithi umgabe last year sotho sifuna ukwakha izwe lethu, and he's standing on our way to build our nation. Yes, and sisho njalo ukuthi ama-bond notes athi mafuni ngamathisho ngasiphe sihambise toilet.
Bebekhona labo abafundisi kulokhu kutshengisela ababalisa umfundisi Reason Ngwenya ongumsekeli womkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe.
And when I'm out $10,000 yakho ebank, kusasa uzo sokuthiwa $10,000 yakho liyana singama-bond notes, kuzokuba kuyinto enjani? Ama-dollars akho, ama-US dollars akho ayabe seyengaphi? Uyabona ukuthi oka-2008 kwakunzima, but okakhathesi kuzaba worse. Imali yami izoba iye ngapi? 10,000 yami engiyifake ebhenki i-US dollar. Kusasa uma sengisiya withdraw bese kuthiwa i-10,000 lena siyini? US dollar lena siyini? Singama-bond note. Imali yami siyephi?
Ucuku lwamapholisa aluphelelanga kwabekade betshengisela, kodwa uZulu obezihambela uzibone esehlanganiselwa laye. Kwajikijelanwa ngamatshe kwabulawa amafasitela ezimota lapho okuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela lo Second Street eAnglican Cathedral. Isikhulumeli senhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi kulihlazo ukwenza kwamapolisa lokhu njalo kuyisibonelo ukuba sekumele asuke ebukhosini uMgabe.
Lokhu kutshengisa nje ukuthi ukhulumende kaRobert Mugabe vele kaqakathekise iconstitution yalapha eZimbabwe, wephula umthetho nje ntando yakhe, kavele kasesabi, kasiqakathekisi thina esampa umsebenzi wokuthi asimelele thina abantwana beZimbabwe.
Intatheli izindaba ezijaywe kabuhlungu zibalisa uChristopher Mahobe owe-African News Agency, uTendai Musia Jiriyo we-BBC, uHarumtasa we-Al Jazeera oloba ezimele uLawrence Chimunu kanye lo-Aida Methu we-Financial Gazette. Baqhubeke behlabela ingoma ebezichothoza ubukhokheli bukaMgabe abakade betshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo ibandla le-MDCT lamhlanje belilomhlangano wenkokheli we-National Executive kunye ledale le-National Council owenziwe ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kusebandleni leli okwalethwa yikukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili lokuqondisa isisekelo sombuso webandla ukuze samukele abasekeli laba. Abasekeli bakaTswangirai sebebalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Nelson Jamisa, loMnumzana Elias Mudzuri. Ukufuthelana kulethwe yikuba uTswangirai ubikwa wahlala phansi eyedwa wasekhetha abasekeli bakhe esephula isekelo sombuso esithi kumele kube lomhlangano wamadale omabili ukuze kube lenguquko engekho esisekelweni sombuso webandla. Kulabasekeli ababili bebandla abaselo ludaba emthethwani ndaba besithi uTswangirai kumele engavunyelwa ukukhetha abasekeli laba. Umhlangano walamhlanje uke wamiswa kulandela ukuphoselwa kwentuthu ehitshwa emahofisini aleli bandla iHarvest House ngamapholisa kulandela ukutshengisela kade kukhona eHarare okwenziwe ngabantu kade besithi uhulumende engalokothi asungule imali yohlobo lwama-bond notes. Umsekeli webandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uze wasiwa esibhedlela ngemva kokuhitshwa intuthu. Unobhala jikelele webandla lele uMnumzana Douglas Monzora utshele iStudio 7 ukuthi kuvunyelwene kwalungisiswa isisekelo sombuso webandla. Kodwa enye inkokheli ebisemhlanganweni lo engafunanga ukuqanjwa ngamagama ithi lanxa kulotshwe ezinye inhlamvu zesekelo sombuso webandla bekungela kuvumelana. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazo yomnumzana Zenzele Ndebele.
I think iMDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi uMgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona, because ungananzela ukuthi iconstitution yeMDC si amendwa nxa uMorgan efuna ukwenzela unye lutho. Singakhayela indaba ama-vice president naley, it was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla okuthi appoint o-vice president, but waqala waba-appointa wasehamba wasesiyatshela-ke i-National Council ukuthi khona i-amend i-constitution ukuthi kumvumele khonokho. So mbonakani kuba lezi zikhathi ukuthi uzibuze ukuthi kanti bayi-movement for democratic change enjani nxa bezabawesi kulo Mgabe kase kufikwa-ke entweni ze-democracy, because uzananzela ukuthi uMgabe i-constitution yake ezanu uyayilandela. Lapho afuna ukuyitshintsha khona yi-make sure ukuthi khona yi-rallies abantu ukuthi beyitshintshe engakenzi lutho. So I think when it comes to respecting i-constitution, kwesinye isikhathi uMgabe uba ngcono kulo Morgan Tsvangirai, ngoba uMorgan Tsvangirai i-constitution yakhe vele yayisithi upresident we-MDC umele eserve ama-terms ayi-2. So silaye for 16 years engu-president we-MDC. So kuyatshengisela nje ukuthi khonokho athi u-democratic ngakho amboni ukuthi uyikho khona, bese ngizibuza ukuthi kanti angaba ngumongameli welizwe vele kuza kanjani.
Manje nxa ukhangele khona lokho okwenzakalayo, ubona ungani kuzayenza ukuthi aswele na usekelo ngokhetho oluzayo?
Mbona ngani umogeni indwangu yakhuthi ugaza kudala angimboni esiba le chance ngenxa yokuthi bayehluleka ukuthatha umbuso besabambene bele power. Ye umogeni ngokwakhe izimowaphili ebantwini kodwa ungakhayela ukuthi sekube nama-MDC amaningi kakhulu ku-MDCT konoku kwainda u-vice president abayi-2 kuzayenza even MDC ibe even weaker. So angiboni i-MDC in its current form ithatha umbuso ngo-2018 unless bangaforma i-coalition nabanye abantu, but still i-issue ze-leadership zenezi will be a problem yase futhi mbani yathathisa i-ACP school.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ikhansile yedolobha lakoBulawayo isithole imvumo yokusungula indawo ezimbili zamangcwaba okulinyathelo elikhangelelwe ukwehlisa udubo lokusilela kwendawo zokungcwaba izihlobo kulabo abafelweyo ngoba iLuveve Extension Cemetery yiyo yodwa ibilokhu isasetshenziswa. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ekhuluma ngemva komhlangano lentathelo izindaba, umabhalane wekhansili yakoBulawayo unkosikazi Sikhangezile Joe uthe udubo lokusilela kwamangcwaba seluseduze lokuphela kulandela imvumo asebeyitholile yokuba iPhumula South leMarvel Cemeteries eMahashula yizo indawo ezintsha esezizasetshenziswa ukubeka ababhubhileyo.
Sesize sazuza imvumo yokuthi fake kugazethi indawo yokubeka asebephumule bethu ePhumula South laseMahashula.
Unkosikazi Joe ethi lokhu kutsho ukuthi i-council isizamele ithenge eminye imithina emibili yokugebha amangcwaba ngoba abanawo ngeke wenelisa ukusebenza endaweni ezintathu.
Ngenxa yokuthi kumele sisehlise indleko eziya ekuholiseni izisebenzi, ezinye eminye imizamo esiyenzayo ukuthi sithenge imitshina yokwenza eminye imisebenzi. Kungakho-ke khathesi silayo umtshina wokugebha amangcwaba. Kodwa-ke lokhu kumele sikunanzelele ukuthi kutsho ukuthi kulabanye abantu asebephuma umsebenzi ngenxa yomtshina. Kulusizi-ke ukuthi imitshina le iminingi layo kayenziwa lapha.
Ikhansili iveze ukukhathazeka ngokuthenga imitshina yokugebha amangcwaba kwamanye amazwe vethi ngabe ilungisa kumankampani akoBulawayo. Unkosikazi Joe uthi imitshina emitha le ayilethi imisebenzi ebantwaneni bakoBulawayo njalo yehlisa inani labaqhathwa yikhansili.
Kuthi nga imitshini yayenziwa khonapha koBulawayo kumbe eZimbabwe at least, kodwa koBulawayo particularly ukuthi yenziwe ngabe yenziwa lapha, ngabe siyakwazi ukuthi abantu esibakhiphe emsebenzini ekugebheni amangcwaba baza kuya emanda besiyakwenza leyo mtshina. Kodwa okwakhathesi kutsho ukuthi imisebenzi leyo yokwenza imitshina yenzakala kwamanye amazwe lapho esithola khona imitshina. Kungakho siyafisa ukuthi nga amanda ethu ukuthi abantu benze imitshina khonapha koBulawayo kuvuselelwe, ngoba nxa sizakhupha abantu emsebenzini sisenzela khonokho ukuthi kube yi-30-70 sigebhe ngemtshina kuthi ngakule ndawo khonapho kulungiswa leyo mtshina.
Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwendawo zokubeka izimini lapho zitshonile obesekusenza isikhathi sokubeka sibe masina njalo abanye behambe umango omude ukuya eLuveve Extension Cemetery. Ikhansili layo yamukele ngenjabulo imvumo ngoba isikhathi lesesiside belinde ukuphiwa imvumo nguhulumende, kungathi ngabe umbuso wezabelo owe-devolution ubusebenza, uBulawayo ubengeke abhekane lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
I-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho kwele South Africa ithi ukhetho lwamakhansili oluqutshwe lamhlanje elizweni jikelele luhambe kahle kakhulu njalo bekulokuthula loba nje bekulenhlutshwana ezibekhona. Izizalwane zeZimbabwe zona sezitshayele uhulumende wakwele South Africa ihlombe ngokuqhuba ukhetho luze luye phela kungela muntu othi uchaywe ngamapolisa loba ukwethuselwa. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba.
Bekuntokozo yodwa kuningi labavoti abamabandla ehlukeneyo abebemile emzileni kusukela ngihola lesiqombisa ekuseni bevotela amakhansila abafunamele indawo zabo. Kulamabandla ezombusazwe edlula amakhulu amabili 204 parties abencintisana kulolu khetho obelabantu abedlula izigidi ezimbili lesithupha 26.3 million ababhalisele ukuvota. Lobanje amapolisa abeqaphe isimo endaweni zonke zokuvotela asikwesehlakalo sabachayiweyo loba abengqatshelwe ukuvota kwela sizathu. Iningi labavoti abakhulume ne-Studio 7 lethule kujabula ngokwenelisa ukuvota bekhululekile kungekho babamba ngamandla ukuvotela ibandla loba inkokheli ethile. Unkosazana Xolelwa Besu ovotele ecaweni le-Hope elokushinde Auckland Park eJohannesburg ubeke kwacaca ukuthi yena uvotele ukuthi ibandla elibusayo ele-African National Congress liqhubeke libusa.
Ayizonqoba iphathi yami ngisho futhi. Angawazi ukuthi kuza kwenzakalani. Akusi iphathi ephuma manje, iphathi yabo mkhulu bethu. Since 94 ngibonile ukuthi bayenzani and I'm giving them another 100 years ukuthi sobona ukuthi bazophinde futhi basenzelini.
Kodwa ke bakhona abanye abafana lo Ntobeko Maluleke abantu bafuna ANC iphume esikhundleni ngoba isehluleka ukusuthisa izifiso zabo.
Hayi, corruption hayi sekuthi ku government nama politics and everything corruption iningi kakhulu, so yeah. Ngathanda ukuthi sishintshe kakhulu because the way ngibona ngakhona i future yethu ayikho right.
Ikomishini yezokhetho kwele South Africa ethi le inkululeko yokuthi abavoti bavotele amabandla abawafunayo njalo baxoxe ngakho mgceke kungabi khona okubotshelwayo kumbe okutshayelwayo lokho isizathu esikhulu esitshengisa ukuthi ukhetho belukhululekile. Le yinto egcizelelwe njalo ngumongameli Jacob Zuma ngesikhathi ezovota esikolo seNtolwane eNkandla lapho amekhona emzileni labantu bonke okwemizuzu engamachumi amathathu la emelele ithuba lakhe lokuvota.
Uma ungavoti kusukuthi uhleli phezu kwentuthuko awufuni iqhubekele phambili. Kodwa musuku umvota kusukuthi uthi intuthuko ayibe khona. Wonke umuntu wase South Africa kufanele asukume asebenzise leli lungelo ukuze babe nezwi ekuphathweni kwezwe.
Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi bekukhona kuhluphayo kulolu khetho. Lokhu kugoqela ukutshengisela kwabanye abebengafuni ukuvota, ukuphuza ukufika kumaphepha okuvota kwezinye indawo kanye lokungavuli ngesikhathi kwezinye indawo zokuvota. Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi iningi lalezi nhlupho zilungisiwe ngokuphangisa abantu baqhubeka bevota. Ukuqutshwa kahle kokhetho kwele South Africa sekujayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kugoqela lo mnumzana Macmillan Ndlovu odabuka ePlumtree.
Siyamncuma kakhulu ngoba into ayenzayo le isibonelo ebantwini abaningi. Isibonile abantu base-Africa ukuthi abantu be-Africa bangakhona ukuphila impilo abazifunayo, bangakhona ukubusa imibuso abayifunayo, bangakhona ukuphila nohulumeni obabusayo kakuhle.
Abaningi-ke bathi bafisa ukuthi uhulumeni weZimbabwe wafunde okuningi kwele-South Africa ukuze ukhetho lweZimbabwe ngo-2018 lalo lube ngolukhululekileyo lungeladlakela. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umhlangano wokugqiba uhlelo lwabasakhulayo lweMandela Washington Fellowship olomnyaka onalo lwePresidential Summit uyaqhubeka namhlanje sebemelele uhlangana lomongameli Barack Obama andibana ugqitshwe. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Butholweze Nyathi, yena othi kuningi akufundileyo kumaviki ayisithupha edlule besemelika.
Namhlanje ngilele obviously lithu elikhulu kakhulu lokubona umongameli weUnited States of America ngoba nguye umongameli oqala oyiAfrican American okumela in fact abantu abale skin color njengethu. So it's really a big thing. Njalo sikhangelela ukuthi nxa es addressa ekhulume kakhulu ngenhlupho esilazo eAfrica lokuthi singasebenzelana njani leUnited States of America singabisana nje ukuthuthukisa icontinent yaAfrica.
Loge ngomunye wabakuhlelo lwe abasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship obekhuluma ikhona pha e Washington DC. Emsakazweni we Studio 7 lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo lwe Live Talk. Lamhlanje ke sihlaziya ukwenzakale ekutshengiseleni kokwala kwamukela ukusetshenziswa kwemali yephepha eyama-bond notes abekuseHarare lamhlanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande sedibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo owayengumkhokheli wenhlanganiso yabahlukuluziweyo iHaven Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Babami ngiyabonga ukuthi angamukela.
Ungasitshela mama ukuthi ubona njani lokho esikuzwayo kubana kuthiwa ngenyanga eyodwa kulabantwana abedlula 315 ababanjwayo bebhinywa. Ungubona njani?
Wathi ngeke ngikutshele kuhle babami. EHaven laphana bese receiver labantwana abavelela ngaphandle. Yibo ikakhulu abebesiza ngale bebuya labo gogo. Angithi umntwana uhlezi lo gogo omalume lapha ekhaya babamba abantwana laba antiyena uthi ngumalimami umalimami usembamba umntwana ngakhuluma ugogo usexotshwe ekhaya ukuthi akahambe lo mzukulu wakhe yinto abantu abangakayizwisisisi ngoba abantwana babanjwa yizinini zabo abahlezi labo ababavikelayo okubi nje ukuthi isikhathi esiningi kasinanzeleli njengabantu abadala ukuthi kanti umntwana watshintsha ibehavior akwenzenjani ngoba abantwana angabale uyabona engasakhangeli bantu esehlala kube engathi uhlulukelwe abantwana laba bayahlupheka ezikolo ngoba abanye bengibabona besiya ezikolweni umntwana wakhona uhlale fi ephuzile ukufika esikolweni amathitha lawo ngesikhathi kawananzeleli ukuthi kanti ke babuze umntwana lokuthi kanti yena wahlala uphuzile ke kwenze njani umuntu lo umelele ukuthi abadala abahambe baye emsebenzini asale eqala ebamba umntwana lo ngakaya esikolweni ngenye into engananzelelwayo yona leyo
manje ubona njani lolu daba
andile yababona labo khulu ungathi kule abantu baloyiwe labo khulu uyabafika sebe abuse abazukulu babo abahlezi lapho mina ngokubona kwami iningi labantwana okube kusenza abantwana babhinye yikuthi abantu kabafuna ukukhuluma ngento ehluphayo uyabona ngesikhathi sempilo yabakhona eka 80 eka ishiye bigurawundi abantu babe kwakuthiwa lala lo mnewenu kumbe lo dadweni phambi kwabantwana leyani into yachiya enye into embi ebantwini ayikhulunywa kodwa leyo nto yayisenzakala.
Ezinye izehlakalo okungela izihlobo phakathi zingazi iziningi yini izehlakalo ezinjalo?
Ehome le ebengilayo mina bebe balutshwana ababa njengabantu abangaziwayo. Hayi, kuthiwa ngifuna ukukhuluma iqiniso. Ngaphandle komntwana owabanjwa ngumuntu evele esikoleni, like wayevelela esikolweni enyathi, nguye owaxotshwa ngumuntu owayengamazi. Kutho ukuthi lowo muntu wambona, yikho umntwana wayembalekile. Ngabe wayemazi, wayezamumelela athi nangumalume nangumza wami nangubani. Lokho kutho ukuthi lowo muntu wayengamazi, nguye owake wakubuya ehome owaye ebhinywe ngumuntu angamaziyo owamxotshayo evele esikolweni.
Manje ubona ungani udubo lolu lungaqedwa njani?
Udubo lolu ngokubona kwami babami, khathesi yinto esiyifanele ukuthi siyenze noma siyayenza ezikolweni noma emachurchi, ukuthi ungabona umalume wakho kumbe uyise omkhulu esithi hlala eduze kwami ekubambabamba ungaziwavuma, sitshela abavuma. Sekufika labo babamkhulu labazawami bazi ukuthi umntwana oyinkazana vele kalethwe eduze. Even ema-preschool abantwana kabatshela ukuthi into yakho le iyafihla, ungayitshengisi muntu, uyitshengisa umama kuphela, ungayitshengisa umama kuphela ongakugezisi, ungajeziswa ngomunye umuntu.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavaleli sabalalela
balalela abahle kumbe bengilalele mina. Utholakele Mahlangu Mrs. Khumalo, ngiyabonga ukuthi ngingakhuluma lani. Singathi singancedisana ukuvikela ukubhinywa kwabantwana ngabantu besilisa kumbe labesifazane. Ngilibele ukukhuluma ngabafana ngoba laba bayabafana bayabhinywa, labo bona laba babhinywa abafana omama kababothwe labo isikhathi eside njengabona laba ababhinya amantombazane, ngoba babhinyelana abantwana, batshengiselana abantwana abancinyane ukuthi benze into engafanelanga. Ngiyabonga mne wethu ukukhuluma lawe ngalesi sikhathi.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Lani ngakhona ngapho libelelanga elihle.
Hayi, sibongile. Aloke bekungunkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo abesixoxa laye kuhlelo liphumale indaba litshona lendaba. Kwezemidlalo ke lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo enguqu ePSL edlalwe lamhlanje.
Iqembu leCapes United selitshiwa ngemiklomelo emibili liqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum ngemva kokuba abafana bemakhephekhephe benqobe iqembu leCholocho nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eluveve. Iqembu leFC Platinum lona libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu leWange emdlalweni obusenkundleni eMandaba. Ohlohlele iqembu leCapes United nguDominic Chungwa ngehlandla lesibili lomdlalo, njalo limpumela itsho ukuba iqembu leli selilemiklomelo engamashumi amathathu lanhlanu, njalo lokhu likundawo yesibili engalanini imiklomelo, kuthi eleFC Platinum lile miklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu leCholocho liyaleli lokhu lilemiklomelo elishumi lambili, njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane. Kodwa umqeqetshi walo uLizwe Sweswe uthi ithuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba se-PSL ekupheleni kwesizini lokhu lisasekhona.
After silandelwa ngabafana bathi manje kufanele ukuthi sesiqalisa futhi ukwakha, but indlela engibone ngayo namhlanje phambili lapha kule future angiboni ukuthi kona singarelekhe dlala sibili amanye amagemu sizabhisa amapoint.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leHarare City linqobe leZPC Kariba nge-2 kanya, iqembu leChapungu litshaye leTriangle nge-1 kanya, iqembu leNgezi Platinum lidle leChicken Inn nge-2-1, kuthi eleBulawayo City likholele leBorder Strikers nge-1 kanya. Kolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu namhla ebusuku lizadibana leqembu laseGermany emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano wama-Olympics oqhutshelwa elizweni leBrazil. Umqeqetshi weqembu elidlala kusigaba se-PSL uLizwe Sweswe yena wake wasebenza kakhulu labaqeqetshi beqembu leMighty Warriors uShadrack Mlawuzi kanye lwesithethelelwe Sibanda, uthi ulethemba lokuba iqembu leZimbabwe lizamisana leqembu lamaJelimana.
Into enhle ukubona abantu abankazana bedlala besiyadlala kuma-Olympics njengabafisela intshantsha.
Iqembu leZimbabwe leGermany akuSpire sikaGroup F ndawonye le-Australia kanye leCanada. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. idale laphezulu ele High Court elanquma ukubana abafuna ukujengisela ontanga betajamuka sesijikile batshengisele lamhlanje. I-MDCT lamhlanje ibe lomhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana okulethwe ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.